So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-27 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukulandula ubufakazi benkohlakali obuvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera okwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary ye-Al Jazeera.
Xa kuliqiniso kungaba into enzima kakhulu. Singamuzela sibili usizi ukuthi khona uyabe engenwe kuyini, ngoba xa into eseyenzakala fuze ufunde. So mna yabe ngikhangelela ukuthi khona abantu bafunda into eziningi khona phaya.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho lwama-primaries ebandla le-ZANU-PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela.
Bona labo abalutshwana abahambileyo bengabantu abahugwe butshwala, iningi labantu bebethenjisa ukudla, abanye bakhona bengabantu abalethwe bevela ngaphandle kwedolobho.
Ibandla le-MDC Alliance lithi liza kwenza ukhetho lwama-primaries ezigabeni ezilabantu abedlula oyedwa abayabe befuna ukuncintisa kukhetho, kodwa lapho okuloyedwa khona akusoze kudingakale ukhetho.
Thina silama structures indawo zonke, silobukhokheli obusebantwini indawo zonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukulandula ubufakazi benkohlakalo obuvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera okwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary ye-Al Jazeera. Ihofisi ka-Angel yethule umbiko ngeviki edluleyo isithi amazwi kankosikazi Mnangagwa lendodana yakhe u-Emerson Mnangagwa Jr. abazaphuma kuhlandla lesibili lomfanekiso lo othiwa The Gold Mafia kumbe izikliwi zegolide ngolwesine ayisibo omnangagwa uqobo lwabo, kodwa ngabantu ababekhohlisa intatheli zindaba ze-Al Jazeera ngoba zazithe zifuna ukuhlangana lo Mnangagwa mathupha. Kodwa ezinye intatheli zindaba esezibone amahlandla wonke amane alumfanekiso zithi u-Angel uyaveza ukuba uMnangagwa uyafumbathiswa ngabosobhizimusi abafuna ukumbona. Sixoxele umnumzana Peter Moyo olandela ezombusazwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, ngiyawubona, kodwa ke yabona ukuthi khona kulezi suku ngendaba ze-social media lezi, okunye kwangikhona ukuthi ukuvume sibili ukuthi kuyayenzakala elizweni. Kunzima mthaka mama, kodwa nxa kuyithi liqiniso siyabe siphila nzima, ngoba okunye kwangikhona akuvumeki.
Manje ngokubona kwakho, njengoba besithi imfihlo ezavezwa phambili ilakho ukuthinta umkamongameli welizwe kunye lendodana yakhe, ukubona njani wena khona lokho?
Ye, kungaba liphutha sibili ukuthi khona atholakale elesandla khonapha, ngoba nxa engumuntu oyabe efundile sibili wayefuze afunde kuGrace. Xa kuliqiniso kungaba into enzima kakhulu. Singamuzela sibili usizi ukuthi khona uyabe engenwe kuyini, ngoba xa into eseyenzakala fuze ufunde. So mna yabe ngikhangelela ukuthi khona abantu bafunda into eziningi khonapha, yikokubona kwami mnumzana.
Kodwa ngokubona kwakho intatheli zindaba ze-Al Jazeera zona zayenza umsebenzi ngokuqotho na, kumbe singathi zaphosisa ngoba zingavezanga egcekeni ukuthi ekuqaleni ukuthi vele kuhamba njani? Ubona njani wona umsebenzi wentatheli zindaba lezi?
Abantu labayana ngibona ngathi baya wazi umsebenzi ukuyivestigator sibili sibili baya wazi abantu labana ikwenzi ukuthi nxa kuliqiniso kungaba liphutha elikhulu kakhulu ngaphandle nxa kulesandla nje esinye kodwa ke njengokwazi kwami labana abantu kukhanya ngathi umsebenzi sibili baya wazi ngoba nxa sebefuna ukuyenza umsebenzi wabo sibizi bayenza ngoqotho so ye hayi singakwazi sizabe lokho silandela lathi sibona ukuthi khona lapha kuliqiniso yini ngoba okunye okuningi okuya kusenzakala elizweni njengathi sihlale elizweni kakhulu siyazikwazi ukuthi lapha liqiniso lapha hayi lapha liqiniso lapha hayi.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo olandela izombusazwe ubexoxa icingweni le studio 7 eHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla lesisi lithi ukhetho lwamaprimary ebandla lezano PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela. Ilizwe lonke jikelele libe lokhetho lwebandla lezano PF lapho okube khona inkulungwane zabantu abavotileyo. Kulabaningi abakade bengamalunga edalela eParliamente abanqotshiwe kulolu khetho ababalisa umnumzana Joseph Chinotimba, Mangaliso Ndlovu, Philip Chiyangwa, Sekayinzeza, Webster Shamu, Abednico Ncube, Kindness Parata, Dexter Nduna, Mary Mliswa labanye. Abanelise ukungena babalisa umhlabeleli uSandra Ndebele osezamela ibandla lezano PF esigabeni sephelandaba lapho okuzaba kudingwa khona ozama ngukansila walindawo. Lo mphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube laye uzamela iCountry Park ngoba engancintiswanga. Umnumzana Qhubani Moyo umqondisi womsakazo weKiona TV unqotshiwe esigabeni seInsiza. Sixoxele isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa saqala ngumbuza ukuthi amanani abantu abavotileyo kulolu khetho awabayethusi na.
Inamba esilayo thina kuma investigations ethu sibona 1500 iyo inamba egoqela wonke umuntu ohambe ku primary election ezanu PF. Sibona inamba yabantu abayangisayo ukuthi ingabe ikhulunywa emsakazweni. Bona labo abalutshwana abahambileyo bengabantu abahugwe butshwala, iningi labantu bebethenjiswa ukudla, abanye bakhona bengabantu abalethwe bevela ngaphandle kwedolobho ukuthi bazovotela ama candidates ezanu PF. Ubona kuyinto eyangisayo ngoba amanye amabandla sengikhulumela nje amanye amabandla kobulawa asikazisukuzi ukuthi kuthiwa abantu bathatha ezindaweni enyabo okhwekhwe egweru ukuthi bazovotela umuntu lapha kobulawa. Ubona kuyinto eyangisayo kakhulu khonokho kutshengisa ukuthi izanu PF wayela discipline njalo iphathe ngela discipline iphathe esingakhayeliliyo thina ukuthi ingakhokhela uZulu lapha eZimbabwe. Umthwakazi omuhle uthanda into ehlelekileyo njalo angikhulu ukuthi abakomthwakazi bengathanda ukukhokhelwa ngabantu abalobuqili abantu abatheza abantu kwamanye amadolobho angazani izinkuni. Ye asibona kuyangisa kakhulu lokho kwenziwe yizanu PF lokunxa sokhulunywa kuSunday News okhulunywa ngazani into ehlelekileyo angazani kule democracy kuzanu PF kukanti ke idemocracy yinto ezondwa kakhulu kuzanu PF.
Siyabona ukubana bakhona abanye abebandla le ZANU PF ababe ngamalunga omanyano we MDC Alliance. Libona ungani bona labo abasoze bephazamise na udaba lokuthi lina njengebandla lithole amavote kumbe izikhundla eziningi kakhulu kuma councillors esikisi kubone kweminye iminyaka.
Hayi ukunqoba ngathi mina ukuthi inkomo ingazala umuntu ngoba lapha kokubulawayo kukontuthu ziyathunqa kondongaziwele lapha. So lokho hayi inkomo ingazala umuntu. Into nje engayenzakala ukuthi izanu PF ingathola kwesinye isikhathi kubo Senate kodwa iyabithola nje ingxenye kodwa unqoba kobulawa yathi izifiso ya lezo izifiso zikaThemba lowamukela ngeke yanqoba i-Citizens Coalition for Change izanu PF. Bona nxa bekhuluma amavenda abantu abathengisayo bathi uhlelo lokunikeza amavenda izindawo luhlelo lwe-JOC i-Joint Operations Committee bakhuluma egcekeni Ngiyabonga bakhuluma Mgceke. Intatheli zezindaba zingahamba esitudini zibuze lapha nabazatshelwa. Bethe bekutshele ngoba bona bakhuluma vele ngolimo ngasolo isindebele. Bakhuluma behle bethi thina lapha vele sekelwa kamabutho. Kanti ke lapha kobulawayo thina sithi amabutho ngomuntu wonke. Amabutho kaso wezana uPF. IZimbabwe Defence Forces ngiyomuntu wonke. IZimbabwe ama Defence Forces kumele alandele okukaZulu athi okomuntu oyedwa kumbe nibandle lolo njalo thina njengebandla zange sithi ukuthi bengathengi ngoba ubuyanga lo balethwa yizanu PF elizweni so asingaze ke sithi thina asithandi bantu abathengisayo abantu abathengisayo lathi siyabathanda sibathanda kakhulu ukwedlula bona abezanu PF namhla asebezama ukuthi basebenzise ukuthi bedinge ivote lokho ukuthi bayavotela bani hayi siza kubona ngesikhathi sevote kodwa engakutsho kathesi ukuthi inkomo ingazala umuntu ukuthi izanu PF inganqoba kontutu ziyathunqa hayi inkomo ingazala umuntu.
Hello ke ngumnumzana Swithan Jirodza isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Kusenjalo ukhomisa webandla lezanu PF umnumzana Mike Bima utshele umsakazo weZBC izolo ebusuku ukuthi ukhetho lolu lumisiwe ezigabeni zeMidlands leMaswingo ngomgqibelo lwenziwa izolo. Uthi impumela yalolu khetho lwezigaba lezi izakwethulwa lamhlanje. Siphinde saxoxa locubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla owalwa njalo impi yenkululeko.
Kuyatshengisela ukuthi leli bandla leli lizanqoba ekugcineni. Kube sokuhlupha njalo nxa sikhangela ngeze intelligence analysis, internally rigging ukuthi abanye abantu bagcine bengatholi amabizo abo wona ekhona kodwa efihliwe. Kuyikwenzela ukuthi abafihlayo laba besenzela ukuthi abantu bevotele ababe bemfuna yena ukuthi ebe nguye ozakuma. Kuyingozi ke khona lokhiyana abantu bangayinyela inhliziyo ziyozabe bethola ukuthi baregistile ukuvota kuzek bakhona njalo emaphepheni wona lana wama-cells kodwa amaphepha lawo befihliwe. Bayagcina abantu bevotela umngameli. Akumangalisi uthole ukuthi khona ukhansela edliwe, u-MP edliwe, upresident ewina nge-big imagine. Khonokuyana kungenzakala. Let us not ignore it. Akuvunyelwa lokhuyana abakwenzayo lokhuya. Okunye sizibonele ngamehla. Abantu bayakhala kakhulu abangazenge bevota. Kuthiwa khona hayi amabizo enu kawakho kodwa uye phansi kuma cells laphana lemaphephe nabo amabizo akhona. So khona lokhuyana ukuphuma kwabantu bebaningi kuza kwenza kusasa bephume bebaningi kodwa bevotela upresident kuphela. Ingozi yona leyana abayenzileyo ingozi sibili. Lokho kuzatshengisa ukuthi kuzaba lohlupho kakhulu ekutshayeni intambo laphana. Kodwa ke ngothando lwabo abantu ngokuphuma abakwenzileyo lomkhankaso owenziweyo abantu becampaigner babona ukuthi khona leli bandla le triple yeli yilo elingathi liseduzane kakhulu in terms of numbers kulamanye amabandla aphikisayo. Hayi kungela dlakela sibili kungelani lelani bandla lingadliwa lingakhulelwa sibili. But ngakhona lokhu imicimbicimbi le yenzakalile kube lensolo kakhulu.
Ukungabi lokhetho lwama primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu LCCC ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo.
Ukungabi lokhetho kwamanye amabandla aphikisayo lawa amafuna labo ukuthi khona bengene eParliament kumbe bebe lo president ongakhokhela ilizwe khona okuyana kuzakwenza ukuthi ibandla amabandla wona lawo edliwe kakhulu 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 nge-big margin ngoba na phela abantu babe labantu babo. So sebeza wenza kona okokuphiwa ukuthi votelani uzivale abangamfuniyo i-candidate ethi imeli khethwe ngabantu ukwenzela ukuthi abantu bephume ngobuningi babo besiyamxhasa lo abathe bamkhetha. So kuyadingakala ukuthi khona amabandla laphikisayo labo benze njengakhona lokho okwenziwe libandla elibusayo ukuze kuphumele egcikeni ukuthi khona baphume ngobuningi babo njalo besiyavotela yena lo ababe bemxhasa ukuthi khona echaya intambo ngaba ngukansela ngaba ngumember of parliament so ngokungakwenzi lokhiyana kutshengisela mhlophe nje ukuthi hayi mhlawumbe vele kabalabo ngubana alibana belabo baze baveze egcikini akula sikhathi sokufihla lapho kumele ukuthi kuvele nje egcikini kubonakala ukuthi abantu bakhankansela bani i-capability ye-candidate akulokhwalifayayo ama-qualifications kawakho ekukhetheni umkhokheli abantu bakhetha nge-capability yomuntu kungakhethile ukuthi lingaba libandla liphi abantu esiqintini sabo badinga umuntu o-people-centered umuntu ohambelana labantu ngiyo lo ozakhethwa yikho esibantwini lapha esintwini sisithi ikhethwa ematholeni so ke ngokwehluleka kwabo ukwenza khona lokho okufanana lalokho okwenziwe libandla elibusayo angiboni ukuthi amabandla aphikisayo lawa azathola nje ithuba lokuthi bencintise laphana
Hello ke ngumnumzana Maxim Kandla ohalwa impi enkululeko njalo ecubungula izombusazo ubexoxa icingweni le studio 7 ekwobulawayo njengokuthembisa kwethu ngeviki edluleyo sixoxe lesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Witness Dube yena othi ibandla labo liza kwenza ukhetho lwama primaries ezigabeni ezilabantu abedlula oyedwa abayabe befuna ukuncintisa ukhetho kodwa lapho okuloyedwa akusoze kudingakale ukhetho eke sizwe ingxoxo yethu loDube
ibandla le MDC liza kwenza ukhetho lowaba bazasimela kudale leparlamente lo labazasimela kumakhazeli kodwa indlela esenza ngayo lokhu ukuthi siqala siphe abantu amathuba ukuthi baxoxisane njengobukhokheli thina silama structures indawo zonke silobukhokheli obusebantwini indawo zonke buyaphiwa ithuba lokuthi lixoxisane ubuxoxela labo mhlawumbe abakhangelele ukuthi bangakhokhela ngoba thina ku MDC abantu bakhethwa ngabantu abantu yibo abachoyo ukuthi namhla siza kuba lengxoxo yokuthi ongaba ngukansela ngubani ongaba ngu MP ngubani babonisane lapho abavumelana khona ibandla kalenzi primary election kodwa kungakhanya ukuthi balembono echiyeneyo kulabantu abaningi abafuna ukuthi bamele ibandla yikho esenza khona ama primary election njalo i-organizing department yethu isibhode ndawana yonke ukuzama ukufaka inhlelo zokuthi abazakhangela lawo ma-primary elections ukhetho lwebandleni ngobani silokho ngumsebenzi okumele ube usuphelile kuyona linyanga esikiyo ingakapheli njengokunquma kwebandla kogatsha lwethu le-standing committee
sike sezwa abanye bekhonona besithi ibandla vele selifike esibangeni sokuthi lingangeni kukhetho ngenxa yokungezwani lina litheni ngakho lo
njengebandla sisemkhankasweni sibili sesiqalisile ukuhamba-hamba lapha lalapha yana sigaya ukhetho lapho kuvuma khona esinikwa khona imvumo ngamapolisa uhlelo lwethu izolo belusenkayi north kanti sesike safika kwezinye izindawo kwamanye ama-province sifana nje lezulu lesiqhotho elitshaya lithule abantu babona ngokugcwala kwamadamu babona ngehlobo elihle ukuthi hatshi izulu belisina asilawo umsindo kokunenge sikwenzayo kodwa sigcwele nje indawo yonke sikhokhelwa ngama-structures ethu ama-districts lawa ama-ward ekwenzela imihlangano kuza kuthi ngokuya ngokuya sesisenza ama-rally amakhulu azabe esebonwa ngumuntu wonke ukuthi ibandla le MDC lizonqoba ukhetho ngo-66%.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDC Alliance obexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi umama wedolobho leChivu owabulala abantwana bakhe abane ngemva kokuxabana lomkakhe ugwetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke okuphindwe kane. iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ohalwa impi yenkululeko umnumzana David Munga Moyo oyesazakala ngelokuthi sharpshooter obhubhe ngolwesihlanu ubekiwe izolo emathuneni eProvincial Heroes Acre enkulumane kobulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Lichona njani bestudio sevi ayithi nasiyachona sichone kahle siyajabula sijabuliswa zindaba elisinikeza zona bakithi. Shuwa inkulunkulu alenzile kuhle bantu ngoba liveza konke okufihliweyo abantwana bezimbabwe laba abanye abakhathesi abangakwazi. Siyalibongela shuwa lonke Chris Gande Ntungameli Gibbs Dube Sithandekile Mhlanga Pino Gumede Presedisi siyalithanda lonke Shuwa siyalithanda inkosi ilenzele kuhle lipha amandla ukubana lisinikeze inyuzi konke okufihliweyo sikuzwe abakufihlayo. Shuwa siyabonga kakhulu shuwa inkosi ilenzele kahle siyalithanda kakhulu 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 siyalithanda lonke shuwa. Nyamuzi umama lo sibili ukhuluma njengomfazi ongazalanga nyamangala nxa esithi umntanakhe ose-America umtshele wathi yena lakhona ngale kulezi nhlupheko waye siyadingani lokhu bona izanu phela iyabakhiphela kuhle khona le America udingani kuyina kudinga ibona behlezi kuhle lapha eZimbabwe. Umama lo ukhuluma njengomfazi ongazalanga sibili umama lo umsenator bakhe kutsho kakwazi lento ayisebenzayo ukuthi usebenza ngayo aphinde athi umntanakhe ukhonalo umntanakhe uphesheya khonalo udingani ibona behlezi kuhle la bencindezela abantu yikho khona okokukhulunywa ngulo idizera leyo yikhuluma iqiniso ngoba bayakwazi ukuthi bona ngapha umuntu wakhona uyakhohlwa ukuthi ukhulumeni akhuluma akhohlwa ukuthi bona yibababulalelizwe umama lo yibababulalelizwe nyamangalelo wakhe umntwana engekho
Sarbona Missawan Studio 7, Yachabu Balani Namchansu, Tandu Wind about the listening as well. Then I press Wotara, the Altazira. A Wulu Mama Utah Defector, MTC, Wayago ZANU-PF. O Mama Lo, Aposi Trail, Aposi Tela, Wuti, Yum Nanga Kawenzan, Wenza Luk Laloku, what and wounds Usha and Savantu, Yawa for me, Pola, Tutaman Bakumi in terms of Wafun and Putansi Bandu, Wutin for Funa, which are against those who spread out Paradins apart with his Kadis Trillens in Ogun. Ngayi ufaka abantu abangayisikho ezindaweni zabo abangaqanjwanga lokuthi abantu aba unofficial eZimbabwe lapha kanye lenhloko zabo ogawule labo bakhuluma nabantu abadala benjani bazini baphosi ihlonipha labo ogawule labo kunjena kunje so yiAljazeera bathini bona ngokwabo bathini abantwana abahluphekile bathwele nzima sithwele nzima lapho phakathi ngenxaba mabo sikhempo abo sijwayela thina mabo simbuluze siyabahloniphela abantu lapha
thokaza omuhle livuka njani lonke Studio 7 okhuluma ngo Masenga 263. Yabona i-documentary le Aljazeera ifuna ukuthi ngayathola abazoyitranslator ngama-languages wonke ithunyele kiwo wonke umuntu seZimbabwe azibonele ukuthi lezi zigebenga ezizibiza ngohulumende bayenzani yini abayenzayo so far elizweni since bethethe umbuso umgaba bethi i-new dispensation kumele ukuthi abantu bezibonele ukuthi akulazahulumende Zimbabwe kunezigebenga nje ezifuna nje ukuthi zidlele abantu abazozigcwalisa imikhaba yazo zincindezele abantu zingafuni ukuthi bekhulume nanzelela ngokuthi manje bafuna ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo nxa ukuthi bafuna ukuqhubeka bezisuthisa bona bodwa abalandawa labantu beZimbabwe. Ngicabanga ukuthi yisikhathi sokuthi abantu bebone manje bebone ukuthi bayenzayo isikhathi sokuthi abantu bebone ukuthi makuyikuvota wonke umuntu avote ngendlela yokuthi kuvotele i-TPC sizame ukuthi kipi lezi zigebenga lezi ngoba kula into esingayenza akula akukho lapho esiyakhona siyilizwe eZimbabwe ezilo ngenzi kusaphethe lezi zigebenga lo president wabo lo ofana nalabo nabo
yani njani uStudio 7 balaleli nani nisondele izindaba nokho nisele khona lana ngizibuza ngilalele izindaba ngizibuza ukuthi labo abantu bezanu-PF since bona berubhana bona bodwa ngokufevana bona bodwa ngokufaka nezikundleni bona bengamazani bepha tibe vota ku Europa na futhi ngalokho kwenzakala abantu besiya vota ama-final election. So kusho ukuthi kulezi ndawo lapho abafaka abantu bobo bangama-favorites basusa bayabaza abantu baba bazovotela la ama favorite and then basusa laba bantu emagameni amagama abo le hazini list yakona laba bantu abavota abhale flag futhi na uma le presidential elections kusangenzeka futhi ebenze njalo banabantu baba bazivile ukuthi bazovotelizana o kuma members of parliament la bazokuzenzeka nakithi ukuthi sizojika kuma lokhuze ema polling stations stola amagama ethemeko kuvote laba abafunwa yiwo nje ukuze bona bawini so yabona simenemene sakuthi barovana bangakodwa kothina ngapha sizalunga yini
salibonani ngiyabengelela siyo sakithi phela siyo sakithi kasibambaneni kasiyekelenini ukulwa thina sodwa lokho kusilethela izitha abantwana bamandebele ngicela abantwana bamandebele kasihlanganeni ke siyekeni ukufoma amaphathi amaningi asibende phathi elilodwa ukhangele kulalwele njalo izikhalazo zabantu abantu bakithi bayahlupheka bengicela msakazi sihlanganeni bafowethu nabodade wethu konakele kwelakithi abantu bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke bengicela siyosakithi samandebele asihlanganeni khangele kudaba oluhlupha abantu abantu bayahlupheka kakhulu ungagamela abantu bafuse ngosuku emazweni ngenxa yosizi bengicela siyosakithi ithendebele hlangana sizohlangana awukhangelweni okuhlupha abantu cela singagijimelini kakhulu ezikhundla ngoba azisisi ndawo bengicela sibambaneni siyosakithi obecela ngosehlisayo undodana Evans
sanibonani sanibonani kustudio 7 ya mina ngeke ngizitsho njengegama lami ngoba ngisesabela umndeni wami futhi sometimes ungaphila nzima bangala nzima mina ngisizalani sasedeki kuyinde sikhalazo lami lapho ukuthi sicela nisibuzele bakithi kupresident Emerson Lowe Mnangagwa ukuthi kade kusukusela like kobulawayo umgwaqo usiya eVictoria Falls shiwa eqinisolise umgwaqo ufile umgwaqo sizofika ecross date usungena phakathi kwedate vele lokuthi yazi izimoto zihamba zikhekelezana so ukuthi bunzima kuhanja nzima kodwa ozezwa kuthiwa vote ZANPF how are people going to vote for you when you're not even helping us asilwazi ukuthi usizo lukahulumende endaweni yakithi asinalo usizo lwakhe actually silutholayo kithi sisuka laphana sisuka ecross date usehla usiya eMansuma usehla usiya eGurambira usiya eKapane usiya bamba iLambo dinde centrali akuhambeki emgwaqweni usiyangena iwangi akusahambeki akusakhanyi lokuthi ungumgwaqo ukuthi abantu sihambe ukuhamba izimota kumbe somgwaqo wezinqola asisakwazi kodwa baduzekezwa abantu abakulu abadala beloku besithi vote ZANPF asivele yazi asikwazi isicelo leso ukuthi akazame ukuthi esibheke nathi singama Zimbabwe phela laphana mawubhekile sokungani it's two countries from UIO kusiya eVictoria Falls and from Bulawayo kusiya eHarare that is another country from Bulawayo to Victoria Falls it's another country again akusakhanya ukuthi country one
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp akunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika umsekeli kamongameli welizwe lemelika unkosikazi Kamala Harris ufike kwele Ghana izolo lapho amukelwe ngabezomgido egcekeni lendizamtshina. UHarris uzafika laseZambia kuhambo lwakhe lwamalanga amane. UHarris uzakuya kwamazona la esiyaqinisa ubudlelwano belemelika lamazwe ayewezwekazi leAfrika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukulandula ubufakazi benkohlakalo obuvezwe ngumsakazo weAl Jazeera ukwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary yeAl Jazeera. Ibandla lesi lithi ukhetho lwama primaries ebandla lezanu PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela njalo lizadliwa ukhetho oluzayo. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazwanga indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.